Abebandla le Democratic Party betesa abebandla le Republican Party umlando wokunciphisa amathuba okuhlola indawo zokuvotela kanye nokuxoxa ukumisa ukuhlolisiswa kwempumela yokhetho. Abebandla le Republican Party bona bacabangela ukuthi abe Democratic Party bazosebenzisa amabhaloti alabo abangasoze bavote lokusebenzisa imitshina okuqilibezela. Ongena kulolu khetho emele ibandla le Republican Party owake waba ngumongameli uMnumzana Donald Trump ulamacala asemthethwandaba awokuzama ukuguqula impumela yokhetho luka-2020 kulandela ukunqotshwa kwakhe.
Ngangicabanga ukuthi kwaba lokuqilibezela ukhetho olwatshontshwayo.
Ozamela ibandla le-Democratic Party kulolu khetho umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris wethesa uTrump umlando wokuzama ukuletha ukungethembeki kukhetho njalo esethembisa ukulandela imithetho yale Melika.
Rule of law to free and fair elections to the peaceful transfer of power.
Kusukela ekulandeleni imithetho kusiya kukhetho olukhululekileyo kusiya ekupheni amandla onqobileyo kulokuthula.
Ingatsha zikahulumende bezikhulumisana ngodaba olwenzakala mhlaka 6 zibandlela 2021 lapho abasekeli bakaTrump abahlasela khona isigodlo se-US Capitol ngoba bengathabanga ngokunqotshwa komkhokheli wabo. Imihlangano le iphathisile na ekuletheni ukwethembeka kukhetho. Abakunhlanganiso ezifana ne-League of Women Voters ekhokhelwa ngunkosikazi Selina Stewart balethemba lokuthi izaphathisa.
Sizamelela sibone, kuzamele sibone ukuthi kuyini okuzakwenzakala ukuthi kuzaphumani kukhetho. Abantu bazezwa njani ngakho? Bazatshengisela na? Njalo ukutshengisela lokhu kuza kuba lodlakela na? Nginesifiso sokuthi kungabi lodlakela.
Okwakhathesi kuveza ukuthi izinto zihamba kuhle ukutsho umgcini sihlalo we-Federal Election Assistant Commission uMnumzana Ben Hovland.
We've had a lot of primaries already, both the presidential primaries this year, but state primaries.
Sesibe lokhetho lwama-primary, abaphatha ukhetho sebethole ithuba lokulungiselela, njalo ngibona sengathi sesilungiselele ukhetho lukalwezi ngokugcweleyo.
Owayekhokhela ukubalwa kwamavoti esigabeni se-Illinois u-Aaron Ammons uthi abebandla le-Republican Party ngomnyaka ka-2020 bazama ukumisa ukubalwa kwamavoti athunyelwa ngeposo.
And he dismissed that claim. And I was able to count the ballots, but they definitely tried it.
Umahluleli wakwala lokho, nawabala amavoti, kodwa bazama njengalokho abakuzamayo kwezinye indawo elizweni.
Ukwethiselwa kwabantu kanye lokubophiswa kwabantu sekubangele ukuthi abakhokhela ukhetho labasebenza kungelambadalo bengafuni ukuphatheka ekuphathweni kokhetho, kutsho u-Ammons. Kuqakathekile ukuthi kunxuswe abangena kukhetho abakhokheli bamabandla ezombusazwe kanye lozulu ukuthi bahlole ukuqhutshwa kokhetho, kutsho umqondisi wezokhetho e-St. Louis County eMissouri uMnumzana Eric Fay. Abakhokheli bebandla le-Republican Party e-Senate bazama ukubeka umthetho othi bonke ababhalisa ukuvota kumele babe nencwadi eziveza ukuthi bayizizalwane zeMelika. Abakubandla le-Democratic Party abaningi bathi umthetho uthi umuntu ongayisiso sizalwane seleMelika akavunyelwa ukuvota, njalo akulabafakazi bokuthi abangela maphepha okuhlala eMelika bayavota kukhetho lolo. Udaba lolu luqoqwe intethelizindaba ye-VOA Steve Herman lalwethulelwa yimi uDabo Kancube owe-Studio 7.